ukuthi kusukela challenges here and there oqala kumumweli so from 2012 and 12 manje into esiyinika itirakota kwangani into zathatha 3 months ukuthi ikhishe kwathi nalo ama challenges of economy that's why yawa kakhulu wathi ukuthi wathi wathi into eziningi in fact ngathi kusukela kuqalisa laphana kwaphinda futhi kwathiwa labo bantu abasaba abasebenzisi laphana lokho ngamatshi kumadilidingi zabo kwaba kompasethu imithi kwabo umoseke kunekosheku ukuthi unjani kompasethu so umnye ugayisa ngesetha athi kwathi akulungise kwakukhanye phe kwathi hhayi so uzaqalisa fana kuteta wakhona taking too long ngoba nethamba bakambe ngelokhu ze ngenxa yakhona okho ukuthi ito zigcine indawo yonke ndakulaa usengana kuphela order kobulawayo
ukodwa liyakelile uhlafune lolu daba e-council njalo kuyini eliya livumelane ngakho
sathile ukhulume sibili ngibavumelana bathi bahinde bashele i-council ukuthi lezi kusayina ukuthi bathathe ukusebenza kuaufake le isivumelwane so kuthathela ukusebenza nezihathe kumaloyazi bathi ke ukuthi usayine iyakhe mdala ukuthi sikhathela ukusebenzayo so it's called isayine nje I think ngobana athi ngomashi bona around march kuyakubuja ukuthi hayi siyasebenza bakwazi ukuthi la uthole kodwa kunawo ama-challenges akukuthi ngxenye imadlana njengoba i-economy yethu ingana-performisha kukangako
siyezwa kathesi ukuthi umsebenzi ungabe usuqalisile kodwa kwembesiwe like lababona yini bewuqalisa umsebenzi kumbe kulokhu kuseseyizithembiso kuphela
angithi phela enye into kabdantshi unazele ukuthi esishaye kakhulu umkhuhlane okhona umhlaba wonke lo i-COVID-19 zonke ezimile ezinjani ukuthi ngakhathi kusebenza ngeyeyo iyonke enkulu kakhulu kumina
kodwa lizathemba yena leyo ikhampani kumbe liyake licabange ngokutshintsha lifake yini
kumbekele sizoqala ukuthi into eyenza kungabonakali kuyinivethi benibeke ibusiness from there ukuthi ivethi i-offer or kwakhontinye sesi njengamarizis ukuthi athi kuyini oyenza kungaphathi onata sisi le ndawo sinexisenzi ya-control ngeyesisho ukuthi bona abarong ingabe sizatho sabo ayizanela ukuthi iprobe yabashayelelwa kungathi veki isayidi lethini isayidi labo yini kumbe isayidi lehulumente kumbe ngumumo ophandle onganinjani ukuthi abantu babangafuna ukuyivethi ngokuthi sengenasuka lokuthi bazaziyazi bazazuza yini futhi